siyananzela ukuthi isebenzi zikamasipala wakobulawayo phose wensuku ezine bezingekho emsebenzini ngohlupho lokuthi zikhuluma zinanzelela ukuthi ihola waliphansi zingasenelisi ubana zibuye emsebenzini ngoba imali ingekho yokugada leyokudla lokwenza konke. Kodwa-ke sikhuluma kanje namhlanje izisebenzi zonke ziphendukile emsebenzini, sinanzela ama-departments atshiyene nama-sections atshiyeneyo, zonke izisebenzi kufanele zibe khona emsebenzini. Sikhuluma kanje.
Izisebenzi zengezelelwe malini njalo zonke ziyasuthiseka yini? Kumbe zinkokheli ebezixoxisana lecouncil ezamukele lokho?
Well, eqinisweni ukuthi izisebenzi azisuthiseki ngempumela eyenzekeleyo ekukhulumisaneni, ngoba siyananzela ukuthi nxa sikhuluma ngemali ephansi leyokuthiwa i-poverty datum line, khathesi isimi kusimo se-25,000 zimdollars ngenyanga. Ngokunjalo-ke ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngeke ngatsho ukuthi sibile imali etholakale emalini, but eqinisweni imali esiyitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso. Ngokunjalo izisebenzi lokukhonona okukhulu ukuthi lanxa le imali ibe yi-compromise position yokubana siyivume, but izisebenzi hhayi azithokozi, zilokhu zifuqa njengoba sitshile ukuthi hhayi njengaba khulumisana lo mqhathi sivumile kwi-compromise position. Kodwa okuyikho sibuloku ngathi izisebenzi ziyabahlukuluza kakhulu kuyindaba yeholo likadisemba leli elincane elingakabuyi, ngelinye futhi elingathi lenza izisebenzi ingathokozi. Njalo izisebenzi yatsho ukuthi hhayi nxa le imali ingaqedali ubani ibuye kadisemba, zingagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni ngoba i-incapacitation ingaphendulwanga. So-ke sikhayela ukuthi ucouncil masinya alungisise imali kadisemba, ngoba nxa kungabanga njalo kule ngozi yokubana izisebenzi zingagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni phansi. Kukanti vele ayinalo imali etholakeleyo, izisebenzi ngobuningi bazo aziyijabulele.
Abantu bengakhangelela nini ukuthi kube lo mahluko, ukuthi izibi zivuthwe lokunye nje okuninginingi obekungasayenziwa ngenxa yokukhalala umsebenzi lokho?
Wele, okuliqiniso yikuthi thina nje izisebenzi zakobulawayo siyizisebenzi ezaziwayo, abantu abasebenza kabuhlungu, abasebenza nzima, abantu abazimisele ukuthi bathuthukise idorobho, bananzelele ukuthi i-service provision iyatholakala ngokugcweleyo. Njengoba ngikhuluma kanje kathesi, nxa kungenzakala ukuthi zonke into zibe ndawonye, imota zitholakale, amafutha okuhambisa izimoto, ama-fuel kutholakale, izisebenzi nxa seziqhubekeza buyela emsebenzini, njalo ucouncil laye azame ukuthi phezu kwalokho iholo likadisemba sikhuluma ngalo lihleli kuye khathesi, izisebenzi ngendlela ezizimisele ngayo idorobho liyahleli kuye lesimeni salo in the next week. Ngoba ukusebenza kwethu sananzela ubana siyabe sikhangela ilingini langa elinje kwenziwa i-area enje nalanga elinje, okuthi ngavele sikhave from Tuesday to Tuesday idorobho liyaba lomehluko. So sesikhalile umasipala asapoti isisebenzi ngokuthi asinike okufanele sikusebenze, abuye asinikele holo esilikhayele likadisemba kwenze ukuthi abantu badle bathole amandla okusebenza. So lokho siyakuthembisa ukuthi kuzenzakala, singadonsa ndawonye, umasipala azidlala ingxenye yakhe, thina izisebenzi vele sizadlala ingxenye yethu. Lokho asikuthandabuzi, sikwejwayele njalo.